indaba yethu lamhlanje. Umnumzana Thandai Bithi ukhangelelwe ukuthi lamusha uza kwethula amabizo abantu abazancintisa bekubandla le-PDP kukhetho oluzayo. Abantu abangawaziwayo kule South Africa sebequma inwele mahlanyana zalabo abaziphothiweyo ezama-dreadlocks abathiwa besubulwe amakhanda. Sizahlolisisa amankampani amakhulu athwele nzima ngokwenza impahla ngenxa yokugcwala kwabantu abathenga bethengisa impahla esitaladini. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxele. Kusasa sikhuluma ngamadoda ashaya abafazi. Bakhona njalo abafazi abazimisele ukushaywa ngamadoda okuthiwa bathi omkabo ababathandi nxa bengabashayi. Kwezemidlalo, sihlaziya impumela yemidlalo ye-One Day International edlalwe liqembu leZimbabwe leSri Lanka. Ku-Livetalk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwenze connection, sixoxa ngokudingwa kwabazancintisa kukhetho njalo lokuvotela abakhethwe ngababandla kumbe abazimele bodwa. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6065, 15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.